ngokutsho kweziphathamandla zogatsha lwezokuthutha esabelweni seLimpopo, ingozi ebulele abalitshumi laba abebesuka koBulawayo besiya eJohannesburg yenzeke phakathi kwamabili ngemva kokuba umtshayeli webhasi yakumzansi obehamba ngesiqubu esikhulu ekhwele phezulu kwendingilizi yomgwaqo i-traffic circle loba i-roundabout ngolwemzini. Lokhu kubangele ukuthi ehluleke kubamba imiqobotsho lomalawula webhasile okubangele ukuthi iwe ilale ngogedla. Kuhle kwafa abalitshumi 10 kwalimala abedlula amatshumi amathathu 30 kukanti abalitshumi lambili babo 12 babangwa lezibi. Isikhulumeli sogatsha lwezokuthutha eLimpopo uMnumzana Phuthi Lekganyane uthi imbiko abayithole emapholiseni abesiza kule inhlekelele isukuqinisekisile ukuthi bonke abafele kule ingozi izalwane zeZimbabwe.
We have received response that the driver is new.
Awunye esikutholayo ukuthi umtshayeli wale ibhasi ube lenyanga eyodwa kuphela engene kulomsebenzi, okungenzeka ukuthi ubengayazisisi le ndawo njengoba ikhanya bha njalo leziqondiso zomgwaqo ezikucacisayo ukuthi yindingiliza.
It's quite unusual for someone to do that.
UMnumzana Lekganyane uthi abalimeleyo bahanjiswe ezibhedlela ezijeneyo eMakhado, kanti ke asebedlulile emhlabeni basemakhazeni emamochwari endaweni ezehlukeneyo kuleli dolobho. Izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa sezethule kudana okukhulu ngale ingozi. Umgcini sihlalo wenhlanganiso yeProgressive Zimbabwe Foundation uMnumzana Lance Mlilo uthi kulusizi kakhulu okwenzakale kule ingozi.
Sithi ke ayiduduzeke yonke imindeni, njalo lilahlekelwe alilahlekelwa ngalodwa. Nathi singabantwana beZimbabwe siye sathola ukuthintheka okukhulu.
Nkosazana Sthembinkosi Sikhosana laye uthi dudu emdenini elahlekelweyo.
Laba balimeleyo sicela enkosini ukuthi athobe amanxeba, sobo zami liphile nani. Kungesenani uNkulunkulu uyapha aphinde athathe ngesikhathi sakhe yena afuna ngaso.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa uMnumzana Nqabutho Mabhena uthi balahlekelwe kakhulu ngokuchiywa ngabalitshumi laba, abuye njalo aphe isixwayiso kubatshayeli labanini bamabhasi.
Loba sisazi ukuthi ingozi ingenzakala loba nini kumbe ingavelela loba ngubani, kodwa sikucelayo ukuthi amabhasi angadlulisi isiqhubu akumele ahambe ngaso esemthethweni, futhi balandele imithetho yemgwaqo ukwenzela ukuthi singalahlekelwa imphefumulo.
Kusenjalo umeli weZimbabwe kwele South Africa uMnumzana David Hamadziripi utshele Studio 7 ukuthi akekho usekhaya, ngakho sithintane lo Consul General uMnumzana Eria Phiri. UMnumzana Hamadziripi uthe uMnumzana Phiri ulubhekise eLimpopo uyathola ulwazi olugcweleyo ngale ingozi. Kodwa ke imibuzo ebithunyelwe kuMnumzana Phiri ukuthi aphawule ngale ingozi lokuthi aphawule ukuthi malungiselelo bani enzelwa asebedlule emhlabeni labalimeleyo ibilokhu ingakaphendulwa ngesikhathi sokuya emoyeni. Ubengatholakali njalo umakhalekhukhwini wakhe. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, inguthuso Khumalo.